endabeni zethu lamhlanje. Amanye amalunga amabandla aphikisa elibusayo eZimbabwe athi kawakwazi ukumemethwe yisivumelwano sokusebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Izisebenzi zikahulumende zithola amabhonasi anyakenye. Inkampani yendizimitshina eKenya Airways ifuna ukusebenza kwele Zimbabwe. Kuwoza Friday silomculi osakhulayo uGTI oledlalade elitsha. Kulayijok lamhla sixoxa ngamabandla aphikisa elibusayo afuna ukusebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilesi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz kushortwaves. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.